Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto ziku 24 kuNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wanamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukulwisana okukubandla leZANU PF sokubangele ukuxotshwa kwamalunga amaningi sokuthiya abantu abaningi bezivuza ukuthi kambe ukudilika kwaleli bandla yini lokho kumbe ukuqina kwalo ngamandla. Sizaqhubeka ngengxoxo yethu lo Senator Sthembile Mlotshwa, yena owethule idlaladi lakhe elitsha izolo eMatopo. Kweziphathelane labatsha, sixoxa ngohlelo lokuthuthukiswa kwabatsha emazweni asathuthuka ngohulumende weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukulwisana okukubandla leZANU PF sokubangelwe ukuxotshwa kwamalunga amaningi sokuthiya abantu abaningi bezivuza ukuthi kambe ukudilika kwaleli bandla yini lokho kumbe ukuqina kwalo ngamandla. Abaxotshwe ngeviki ezidluleyo kuleli bandla bagoqela umnumzana Khutakwashe Basikiti, umnumzana Reika Okonde, umnumzana Tsikamayi Mavaire, unkosikazi Olivia Muchena, umnumzana David Butawu labanye. Abantu laba betheswa icala lokusebenza lonkosikazi Joyce Mujuru emizameni yokugenqula umbuso kaMongameli Mgabe. Unkosikazi Mujuru yena uxotshwe kunyanga ezedluleyo lamanye amalunga agoqela umnumzana Jabulani Sibanda, umnumzana Rugare Gumbo lomnumzana Titmus Mutasa. Baningi njalo abakhangelelwe ukuxotshwa kuleli bandla kwisikhatshana esizayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcweti kwezembusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda, oqale ngokumbuza ukuthi liyaziqinisa naye ibandla leZANU PF kumbe liyazidiliza.
Kungani mina bayabhidliza, kodwa lokhu okwenzakalayo kutshiyana lesikuzwe kumbe kukhulunywa nguProfessor Jonathan Moezid, hayi ukulisana kade bekwenza ngoba bebegijimisa ukhetho lwekhongres yeZANU eminyakeni ophelileyo. Kusikeke ukuthi bangalisa ukuthi ngaphutho njalo babuye ngapha baxotha abanye abantu kuhamba kanjani. Lokhu kutshengisa ukuthi mhlawumbe kuZANU kulamaqembu amaningi kakhulu alwisanayo. Kuzamele siqale sibone ukuthi iqembu elingani lizaphumelela yiliphi. Kanjalo kulinye iqembu elithi kungalilokhu kuliwa, kube lelinye elithi kwalelokhu kuliwa. So ngalokuphuma kukankosikazi Mjuru kakuyenzanga ukuthi indaba yokuthi kumbani uzathatha kuPresident Mgabe ibe lula.
Lona iqembu elikhanya likhokhela ekuxotsheni abanye laba ungathi yiliphi, ngelikhokhelwa ngubani?
Ngibona iqembu likaMnangagwa mina lilodubo olukhulu kakhulu ngendlela yokuthi phela liyalisana lelika ukhanya ngani sokulokulisana phakathi kwakhe uMnangagwa lapho Professor Jonathan Moyo. Mwani khonokho yikho kwenza ukuthi uMnangagwa ebelokhu ezama ukuthi abantu abasalayo babe yibo labo abakuqembu lakhe. Kodwa njalo abakaprofesa uJonathan Moyo bezama ukuthi baletha abanye abantu abazayenelisa ukuthi bakhiphe amandla amaningi kakhulu kuMnangagwa.
Ngokuxotshwa kwabanye laba sesingabona yini uMjuru laye siba lesibinde phakama bebumba elinye ibandla?
Mbona ngani mina ukuxotshwa kwabanye lokhu nxa uMjuru angacabanga ukuthi kwenza ukuthi aphakame kumbabe namandla okuba kubumba elinye ibandla. Mbona ngani okungcono kakhulu kuye ukuthi ame abone ukuthi ukulwisana lokhu okukuZANU ikakhulu ingxabangxoza ekhanyisa ikhona phakathi kweqembu loProfessor Jonathan Moyo neqembu likaMnangagwa kuqhubeka kusiya ngaphi, ngoba angenelisi ukubuyela njalo kuZANU nxa izinto zimi kanje, afika enze njalo umasuko ongcono kulalo akade wenza akade ngawenze phansi.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930, 12080 la ku 15775 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikutibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ingilono Nsikelelo Ndlovu Fayayo ongomunye wabangene kuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative lonyaka abakhangelelwe ukuza eMelika ngenyanga ezayo. Ngiyakwamukela ukuhlelo Nkosikazi.
Ngiyabonga kakhulu Nko.
Ungathi uzwe njani ngokwenelisa ukungena kulolu hlelo?
Eyi, lokho kungithokozisile kakhulu ngoba nxa ungumuntu osebenza labantu kuqakathekile ukuthi uthole nawe wenelise ukuthola amathuba okuthi uxoxisane nje labantu abavela endaweni ezishiyetshiyeneyo liye liqazulule inhlupho ezihlukeneyo nje ikakhulu eziphathelane le-Afrika. Mina ngingumuntu nje othakazelela inhlelo ezikhangela ukuthuthukiswa kwamathuba ebantwini abangomama. Pho uhlelo lolu lungithokozisile kakhulu ukuthi ngikwanise ngenelise ukuba ingxenye yalo ngoba lokho kutho ukuthi ngizathola ithuba lokuxoxisana nabanye ontanga from different countries zase-Afrika. Sike sicazulule, sihlaziye, sizwisise ukuthi kahle kahle kuyini esingakwenza njengabontanga base-Afrika ukuze sithuthukise isizwe sethu.
Usebenzela inhlanganiso ye-National Youth Development Trust njalo kutsho ukubana usebenza ikakhulu labo mama kwezentuthuko, ubaphakamisa njani omama?
Mina ngithakazelela kakhulu ukuqinisekisa njalo lokubona ukuthi abantu abangomama ikakhulu abancane, manje sithi omama, mina nxa ngikhuluma ngomama ngikhuluma ngabantu besifazane ikakhulu abaleminyaka maybe engasukela ku-15 isiya ku-35. Inhlelo engiyi-involved kuzo njalo engizigijimisayo njengelunga le-National Youth Development Trust ngizikhangelele ukuba laba omama bayaphatheka enhlelweni ezithiyethiyeneyo nje zokuthuthukisa izigaba zabo esingathi thina i-community development. So lokho kuthutha nje ngendlela eziningi ukuphatheka kwabo kuma-decision making processes at community level ukuthi labo batho bangabi ngabantu nje abavalelwe endlini aba-confined to lokho esikuthi i-private sphere bekhangela imisebenzi endlini kuphela, but labo baphatheke bacontribute kungxoxo ezenzakala at community level kuhlaziywa kuvumelana izindlela okungaqondiswa ngazo izinto ezingafunakaliyo kulowo mphakathi. So njengomuntu othakazelela amalungelo abomama njalo njenge-National Youth Development Trust inhlanganiso ekhangele ngokuthuthukiswa kwezimpilo zabantu abatsha, khangelele kakhulu ukubana siprovide i-information kumbe ulwazi oluyilo oluzenza ukuthi ma bephatheka laba ontanga laba omama bebe ngabantu abaphatheka be-contributor ngathi izinto ezizemsoco benelise ukuthi singathi ukuwina over labo abayibo mhlawumbe abangabe belamandla okwenza ama-decisions. So inhlelo ezinjengokuba trainer ukubafundisa ukuthi ma kuloyo issue yakho kumbe kunohlupho lwakho uhamba how do you go about it ufundani ipatience for change in that issue. So ukuthi benza njani ukuthi kuze kube nentinto kulolo hlupho, into esingathi nje lobbying advocacy. So sikhangelele o-capacity building in that regard. Siphinde sikhangelele njalo ukuprovida singathi i-space ungananzelela enhlelweni zokuthuthukisa izigaba kwandise ukuba nabantu abadala, abadala njalo abangobaba. So thina njengenhlanganiso siyenza nathi ezethinhlelo ezibisa-ke ontanga njalo sehlukanise ontanga abesilisa labesifazana ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi izinto ababhekana nazo ziyathiyana ziyehlukene.
Ngapha eMelika uzabe ukuliphi ikolishi njalo likhangelela ukuhlala okwesikhathi esinganani?
Mina ngizabe ngise-Rutgers i-University yase-State of New Jersey. Ngikhangelele ukuthi okwamaviki ayisithupha ngizabe ngikuleyo ndawo anduba sisuke-ke siye ku-Presidential Summit e-Washington.
Ukhangelele ukuthola lwazi bani kahle kahle njalo ukhangelele ukulusebenzisa njani?
kahle kahle into sibili eyiyo engikhangelele ukuyenza yikuxhumana nabontanga abavela endaweni ezijiyejiyeneyo in Africa lase-America ngokunjalo. Ukwenzela ukuthi mina ngumuntu okholwa ukuthi omunye lomunye ule mibono njalo ule ndlela abona ngani zingasebenza. So khonokho ukuthi senelise ukuthi siqoxisane sihlele yonke leyo mibono ngikhangelele ukuthi yikho sibili okungasinceda. So ngikhangelele kakhulu ukuthi ngingabi ngumuntu oyahlala nje nde imbono yabanye kodwa lami ngisho eyami mhlawumbe engancedisa omunye umuntu. So at the end of it all mawuhlelo seniphelile ngibonani okuqakathekileyo sibili ukuthi ngizenelisa lami ukuthola imbono yokuthi singathuthukisa njani amalungelo abontanga ikakhulu ontanga abesifazane.
Hayi be kukuhle ukuba lawe kuhlelo Nonsikelelo. Siyabonga kakhulu njalo siza kubona ungafika ngapha eMelika.
Ngibonge kakhulu Nkosi.
Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo Nonsikelelo Ndlovu ufayayo ongomunye wabasakhulayo abeZimbabwe abangamachumi amathathu abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship for the Young African Leaders Initiative iyali abakhangelelwe ukuza ngapha eMelika ngenyanga ezayo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngesonto olivalelisayo muntungameli Nkomo Lila.
Sibonge untungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lo Senator Sthembile Mlotshwa weMatopo owethule idlaladi lakhe lomculo izolo elithi umntanami lo njalo othakazelele ukuthi usefikise iminyaka engamachumi amahlanu i-50 eyokuzalwa yena osichazisela ngomculo wakhe.
Asethenkeni yini into enkulu kakhulu enginika uNkulunkulu ngeke ngono ngisengqedelane le career entsha ngiqala ku career entsha.
Imbali yakho kwezomculo yipi?
Idlalade le ngikhiphileyo engikhiphayo ile 18 years iculelwa endlini yokulala bese sami ukuyikhiphela phansi kodwa ke ngenxa yokuthi ngizuze abantu abanjabo James Marabina abantu bengikhuthaza ukuthi hayi ingoma leyo uzakusenayo kade izivami khipha ingoma leyo phandle ebantwini bayihlole bayikholise. Yikho ke ngithe njengoba sengile 50 years ngathi mina ukuze ngicelebrate inyaka yonke le nginike uNkulunkulu kungena ngikhiphe lokhu okwadaleka ekhanda lami idlakade. Kahle kahle ngangivele ngifuna ukuthi ngambhala amabhuku ngento engizibonayo kusenzakala. Angangangizuza ithuba lokuthi ngibhale ibhuku liqede. Ngangaliqalisa elinye ibhuku ebutheni bami ngidala elitumendo ngalibhala kodwa ngangaliqedi ngangaliphablish. So kutho ukuthi ibishukisele khonapho ukuthi ngokubona into ezenzakalayo sengibona ukuthi kungcono ngitshengisa abantu ukuthi ispecial amasakhulayo ukuthi indlela ezindlela ezinje azilimi azinhle ukuthi uhambe ngazo.
Belo ubungathandi ukuthi abantu babe kwazi kanye lemuli yakho manje abantu bazayenelisa nini ukuthi belizwe lelidlalade beuthenge umculo
ngalipheka lirekhodiwe selithekiwe selilungile ngenxa yokuthi bamfuna ukuthi ngiqalise ukuthengisa ama-CDs ngingakalonje. Ngithe mina kimi it's not about selling the CDs, it's about ngiqale baphakumiye leyo ababekhona ukuze bahambe bekhuluma ukuthi hayi safakazi baye ngofakazi ukuthi ye kuyenzakala xa sebelizalikhala bekwathi ye sambona thina kuyenzakala
Isixwayiso esiqakathekileyo kumculo kaSenator Sithembile Mlotshwa weMatopo yena oledlalade elitsha silethemba liwukholisile liwuzwaphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilaso ukulwisana okukubandla leZANU-PF osokubangele ukuxotshwa kwamalunga amaningi sokutshiya abantu bezibuza ukuthi kambe kudilika kwaleli bandla yini lokho kumbe kuqina kwalo ngamandla. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.